umoyo lonzovu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi Lebanon investment. Ikhampani leyi yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu nomoyo, basebelanda omunye wale ikhampani ukuthi kababhadale ngoba bona basebenza umsebenzi omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakoBulawayo.
Yes, ngathi bangaphi kathesi uNdlovu lomoya?
Babanjwe se-police station eMzilikazi, bakhangelelwe ukuthi baye ekhothi kusasa e-Trade Gold Major Sports.
Yes, ngathi icala leli belivumbuluke nini njalo ukubona zani kuzahamba njani kunapho nxa sikhangela khona?
Okay, icala lingunuke nje elangeni abala elidlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumu abikele bona kumbe abhothe khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu nomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trap. So ababili laba babanjwe bethwele imali ye-trap izolo endlini kamamangala.